Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdare Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaboroni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka akaza kubele siqiniseko sokuthi akukhuluma yikho ngempela ngempela yikho khonoko. Ama politician vele aso bantu ukuthi kuthiwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi awuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ube khona ngemuva kusaso lo President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front Mnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually will.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe. Mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma njengomgabe. Kafuni ukugcina ekhitshwa ngala ngenye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom, Mnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi bandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga-ntenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kuthi ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engathathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe lezanu PF ukuthi kwesulwe imigoqo esikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.